Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 29 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili umongameli yamasoni mnankagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe international trade fair kobulawayo namuhla uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. I-ZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqweqo zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni mnankagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe international trade fair ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Lumbukiso uqale ngolwesibili njalo ugqitshwa kusasa. Ekhuluma kulumbukiso phakathi kweviki, umsekeli kamnankagwa umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo mahlayana ngaphandle kwesizathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ezabelweni olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. Kodwa lokhu akutsho ukuthi abantu abasenelisi ukubhalisa. Le komishini ithi abafuna ukubhalisa kumele baye emahofisini ayo la kwezinye indawo ebezivele zihleliwe. Ithi njalo ilohlelo lokubhalisa abantu embukisweni ophela kusasa oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa kobulawayo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi e-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Ma ungatholanga ithuba lokubhalisa ukuvota kuyabhalisa ukuvota kulawo abasokubulawa eZimbabwe International Trade Fair. Nxa use-trade fair lapha uyakwazi ukubhalisa ukuvota, uyakwanisa njalo ukuthatha isithupha sakho asigijimenini bakithi sibhaliseni ukuvota. Kuqakathekile kakhulu iblitz le isivalwa kutsho ukuthi khona nxa usufuna ukubhalisa kuyawusokumele ukuthi emahofisini ezek. Njalo siyakwazi ukuthi amahofisi ezek akho lulu ukufinyelela ngoba abe kuma-provincial offices amanye ama-districts kawala ama-office ona lawo. So kuyabe sokuyi-cost yama-citizens ukuthi bagade ibhasi kumbe bagade imchova besiya lapho izek office etholakala khona. Esiboni ngani kunganzimela iningi la ndaba abaningi, but ukuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi kona nxa sibhalisa ukubhalisa ukuvota kathesi before mhlaka 30 kunje kuyancedisa kakhulu ngoba i-delimitation process leyade esikhuluma ngayo ukuqunywa kwezabelo khanye nani labantu ababhalise ukuvota ama-constituencies lawa kukhangelwa abantu ababhalise up to mhlaka 30 April. So after that kuyavunyelwa ukubhalisa ukuvota, kodwa yabungasakwanisi ukuthi sithi inani lonaleli eliza setshenziswa ukwenza i-delimitation uyabe ungasafinyeleli ukuthi uphatheke kuhlelo lonalolo. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ithubela elikhona kublitz ukwenzela ukuthi inani labantu kuma-constituencies lade sizame ukuwasava through i-campaign ade siyezi-save the constituencies campaign ukuthi kube ngcono anjalo abantu ama-constituencies lawa siwasave.
ungathini kulabo abathi kabakuboni ukuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho oluzayo?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi ukuphatheka kukaZulu akulani lezinye namanye ama-problems kumbe izinkinga engathi sihlangana lazo kuma-communities. Kwesinye isikhathi siyathi sixoxisana labantu besitshele ngama-previous elections, kodwa thina esikuqhuqhuzelayo njenge-ekhaya vote ukuthi khona asikhangele nini i-development yakithi njengamathebeleland. Njalo nxa sikhangele i-development sifanele ukuthi sidathanise lokuthi nxa ama-constituencies ulutshwane eMathebeleland kusho ukuthi lekhekhe lelizwe sizadla ubulutshwane. Abanye kwesinye isikhathi bayaxayisa ukuthi hhayi vele asidlilutho thina kwathini kwathini, kodwa esikutshoyo ukuthi asidevelopenini i-culture yokuphatheka enhlelweni ezisemthethweni. Njalo nxa sesibavotela abo-councilor kumbe o-member of parliament abayibo abagoda umthetho at local level and at parliamentary level, kuyibo abazafika besikhulumela izifiso zethu khona ngale parliament. Njalo kusinika ithuba ukubhalisa ukuvota, kusinika ithuba ukuthi sizikhethele kulabo abazombangaza abazasipha bona ukuthi sikhethe onguye ongasincedisa ukuthi solve wona la ama-problems amaningi esikhuluma ngawo, ikakhulu nxa sihlangana lama-voter educators. Ngoba kwesinye isikhathi ama-issues akhona angawezeki, kuya kumele ukuthi kumbe kukhanyele i-electoral act kwenziwa ngabantu abasimelayo ephalamende. Yibo kumele kathi sinxa sikhetha sikhethisise kuhle kuze ukuthi abantu labo besi-represente kuphalamende. Njalo nxa sikhangela ukuthi ama-constituencies nxa sebemama lutshwane kuthi ukuthi ivoice yethu njenge-region yeMathebeleland iyabe isilimited kakhulu.
Umnumzana Nkosi Khona Diviti ngowenhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023, yona ekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe ziza nanza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqweqwe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi lokudula kwezinto. Lolu suku lunanzwa mhlaka 1 ngoNkwenkwezi emhlabeni jikelele. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zithi kumele zengezelelwe iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika, kodwa umqhathi wazo uthi akalayo imali. Izisebenzi zamankampani azimeleyo lazo zikhala ngokufanayo. Sixoxelo nobhalajikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Okwenzakalayo kuzisebenzi okwamanje eZimbabwe sikhangelele ukunanza nje ilanga elikhulu ikuthi kulobunzima ke obuthize nxa sikhangela emsebenzini lapha indaba yekholo. Indaba echisayo nxa sikhangela indaba yeze kukhulumisana singathi kukhulumisana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi. Sibona ilizwi lezisebenzi kalitholakali kumbe bayaliswa ngesilungu bathi ngama collective bargaining, awahambi ngendlela eyiyo. Nxa sikhangela ngendaba zempilo sibona izisebenzi zingena engozini, abane bayalimala, abaningi bachiwa impilo yabo. Kuba kunengi ke sikubonayo sikhangelele lelilanga elixakatheke kangaka kwele Zimbabwe ke kulobunzima bomnotho. Imali eholayo ngezisebenzi iphansi sibili okumangalisayo. Nxa sikhangela ke intengo yezinto ifakwa ke ngemali yangaphandle kwelizwe i-United States dollar, bese sibona izisebenzi zihola ke nge-RTGS. Nxa sebezayidinga ke limali yangaphandle kwamazwe isuka ke ibisisidla ke ibe lendleko enkulu emalini zabo ke izisebenzi. So isuke ingasakwani ke imali eholwa ngabanengi. So yikho okukhona esihlangana lako njengezisebenzi sikhangelele ilanga eliqakatheke kangaka.
lizaba le mibuthano yini yokunanzaleli langa?
Sikhangelele ukuthi izisebenze zizabuthana kundawo ezithize, indawo ezingadlula amakhulu amabili lanhlanu, esikubiza lapha sithi ngama districts. So kuzaba lemcimbi kuma provinces athize, kumbe kuma regional towns emadolobheni athize, kube njalo lembuthano kuma districts athize, kube lembuthano njalo kuma companies athize, akuma mines emaplazi nathize, abatshengisela ukuthi izisebenzi zizabuthana. So silungiselele sibili, njengoba sike sabanje lokuphumula okwaminyaka emibili ngendaba ye-COVID-19. Azange sibe lombuthano ke ngo-2020, azange sibe lombuthano njalo ngo-2021. Siyaqala nje ukubuthana ngemva ke kokuba sesibona ke indaba ye-COVID-19 isehlile.
Kuyini elingakuxwayisa izisebenzi kanye labaqhatshi?
Siyakhuthaza ke abaqhatshi lazo izisebenzi ukuthi asilenzeni libe lilanga eliqakathekileyo phela, ngokuthi abenza imali abamabhizinisi bayenza ngokuthi kulezisebenzi. Lathi njengezisebenzi ukuze sikhulise imuli zethu, ikuthi siyavukele kuseni sisiye emsebenzini siyesebenzela ke izigaba abesihlala khona, ilizwe lethu, lezihlobo, labangane, labantwana, labobhudi, labanewethu. Kuqakathekile ke ukuthi siliphathe ilanga leli njengelanga eliqakathekileyo kakhulu. Ingane singahamba ngobuningi bethu, siyebuthana endaweni ezithize, sikhangelele ukuthi abaqhatshi labo belisapote leli langa, besapota phela abantu abayibo abasebenzayo abayenza ke ukuthi umnotho welizwe ukhuphuke.
Umnumzana Jafeti Moyo, ngunobhala jikelele we-ZCTU. Umkhokeli we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, sowachitha zonke ingatsha zaleli bandla esithi kumele kuqalwe kutsha kusukwa kwe-MDC Alliance. Iningi lalicabanga ukuthi uChamisa uzaphanga enze umhlangano wokudinga inkokheli entsha owe-Congress. Kodwa leli bandla lithi iCongress iza kwenziwa kungedlula ukhetho lomnyaka ozayo. Kuhlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona izolo, uChris Gande weStudio 7 uxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, lelunga le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Ayisikho okuthiyo mfowe, ngiyagcizelela and my closing remark, ngiyaphinda ngithi mina iCongress is not part of our agenda for election. iCongress izaba khona after ama-elections. Kathesi kasifuni into ezasiphambanisela i-leadership esinayo. Abantu bonke bayavumelana ukuthi they are converging, they are coming together, they are putting i-citizen at the center of i-activity yonke eyenzakalayo. So iCongress is not anyway, it's not part of our DNA to see our election. We have the Congress versus Bella who election. After 2023, after 2023, but in our case, we need a guided democracy. Abantu, they are guided. What we need to do is to mobilize every citizen, is to mobilize every villager ukuthi arregister, is to mobilize every villager ukuthi ahambe kuye voter, and we take over the state power. Yes, before abantu sonke sasukuma political parties atshiyeneyo some of us started at MDC but now this is no longer MDC but we know ukuthi lathe savela khona sawenza lawo ma congress
yakuzwakala mnumzana Ndlovu ungasigqibela uhlelo 30 seconds nje
umfowethu cabanga babu Gandhi akuthi uyabona vele ukuthi democratic space akayazi sengikhuluma ngaye impela njengommeli we CCC ukuthi kusinwa kudedelanwa noma kukhulunywa kuyalalelwana ukuthi omunye utheni into but engikubonayo nje kuphela okuyi-one ukuthi sebephinda futhi into abayenza kumakhuphe bayesaba into e-straightforward ngiyamala ukuthi bavesolane mayizani bacila ibarigela ngoba abakwazi bona barika ngokwala nje ukwenza i-election bahle bavele barige bengakayi la kwi-election at least izani yabafaka kuspace barigele mayibarigela lakho sebekhona bona bayala lokuya khona so iZimbabwe mhlawumbe isenkingeni mpela kusiya phambili
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Tshabangu selikubonile na okusemaphephandabeni iNewsday ithi ugwalo olusanda kwethulwa yiZimra luveza ukuthi izisebenzi zeZimbabwe zibhadala imali yomthelo enengi kulaleyo ehlawulwa ngamankampani. iChronicle ithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi abambe iqhaza encedisane kunhlelo zoku ukukhulisa umnotho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngabe livuka njani lonke bakithi basakazi be-Studio 7 abahlehla izindaba ezimnandi kangaka kunye nabalaleli be-Studio 7. Ngithanda ukuthi sike sikhangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa kuthiwa i-bond. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo balokhu bethreathen abantu ukuthi bazakhupha imali zangaphandle esigoqela i-US dollar le laborandi labophula kusebenze yona iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelile akusela mali laphana indolala isifile isifile ukufa ngike ngangena emavinkilini izolo khonapha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana ngathola ukuthi i-20 kg isingena ku-4,000 plus $4,000 RTGS plus then i-50 kg yakhona i-8,000 plus bese ngikhangela umholo wamasivu sebenzi amaningi ukuthi abe ixayiswa kwaba kubo-16 20 kusiya ngathi kuyaphezulwanyana kutho ukuthi-ke amasivu sebenzi amaningi kathesi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg usiya kwamathathu then usuzibuza ke khonapho ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa bayasebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalele abantwana besikolo okunye bantu kakusadingi inyanga okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu bazizwe amakhwapha abantu bezanu kwabazizwe amakhwapha bahloniphe abantu basihloniphe sonke ngibe sengicela-ke abantu bonke labo ikakhulu i-population ngathi abantu bonke abahlala emakhaya please ake lizinu kwamakhwapha likele ukuvotela ibandla leleli okuthiwa yiZANU PF ibandla leZANU PF selifile akula lutho eliza lenzela lona okhulumayo umagutshwa waseplanti.
Yes, ke sivingelele ku-Studio 7. Ke sivingelele. Linjani lonke elini lisiphathile sona i-Studio 7. Siyabingelela. So, sithi mhlawumbe lathi singake singene ehlelweni. Kama uClement Ncube ubuya eDombodeni eseVaka. So, mhlawumbe singayamukeleka lathi singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo. Lokhu sikhona uphila singaphandle kwelizwe kodwa siyafisa ukuthi lati sike sisibone ngelinanga mhlawumbe njengoba ngivele plant lapha 32 kilometers from plant selapha engikhona mangukuthi ngisebenza kuyi Friday and Chinese angikwazi ukungena Sunday lami ke ngiyebona abantwana kanti ukuthi ngihlale iminyaka izibe mithathu ngingazi ukuthi ngihlalelene emazweni abanye abantu ngapha sitshiswa sidutshulwa sitshaywa so besicela ukuthi lati mhlawumbe ngenziwa kuyi-audio yami yakuqala since Studio 7 silalela mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka lami ngike ngibe lo magamanyana engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoselayo or engiwaphoselayo ngiyabonga.
Ilizweni ye-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi thathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources. Yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi lama izami idliwe bathi bona hayi no akuhlalwe phansi. Kuhlalwa phansi ini kathi ma umuntu edliwe udliwe yabona. So hayi kuba nzima abantu bakastudio 7 kukhokhonokhu okwenziwa yila amanye amazwe ngendlela enjengalena. Ngiyabonga.
Ake silimukisane nini la sonkeni nje ngithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe izanu lokho yangena namhlanje ibambe ile 42 years kambe libone ngani izaphinda futhi yehlule ukwenza into yayo yini ngale veki yenza. Okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu sokuyokumayela ekhini omnye kuyalo kwakho kulibandla omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10 omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalitshwana. Hayi asoze sikwanise esintwini kule nto okuthiwa lilima. Ilima yikuhlanganela lonke lilwisa into eyodwa ukuthi liyisukumise. Asenzeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition elikhanya lamandla ukwedlula wonke ama-opposition sonkeni sihambeni kilo singahamba kilo sesiphakamise leyo nto esikuyiphakamisa singayiphakamisa yikhona sesizabona iplani ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo kudingakala ukuthi kwenziwe lokhu lalokhu lokhu lalokhu. So kusenziwa kisisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kuba lula kodwa ezilwe ngoba sidabukane imthwakazi Republic Party izaphu hayi mancane sizoza amabandla lawo singayengana siyengane ngombono yethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha singayengana mancane amabandla lazo zenzela uthela kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezwane kodwa yehluleka le incane kakhulu lelokuzeni le mthwakazi leyi hayi into ezincanisa.
Salubonani, isitudio 7 linjani lonke amagumbi namhlanje. Isifisi ilamanga ayenza umhlangano acacise abantu kungathiwa kuyo ayisahana njani ilindeni ukuthi kuze kufike ukhetho sibe sikhetha abantu ke abafunayo. Uchamisa I think is very young even ngabala from 1980 ubemncane kakhulu engazami ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole kayenza umhlangano the top 6 yonke ye-SSC akwenza umhlangano acacela abantu nje ngabe leqiniso.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi omhlophe owayelipholisa eMelika uDerek Chauvin usefikise amaphepha enkantolo ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubulala onsundu umnumzana George Floyd. I-Reuters ithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 e-Afrika liya liqansa ngenxa yokumemetheka kwalo mkhuhlane kwele South Africa. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo ucele iparlamente yelizwe lakhe ukuthi ipasise isikhwama semali engena ku $33 billion ezaphathisa ele Ukraine ngezikhali zokulwisana lele Russia. Enye yalimali izasebenza kunhlelo zokuqinisa umnotho weUkraine kanye lokunakekela uzulu walelo lizwe. Ekhuluma ngemva kokusayina isicelo lesi, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi iMelika iphathise leUkraine ukulwela inkululeko yalo ngemva kokuhlaselwa ngele Russia. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekamongameli welizwe uBiden ecela iCongress for i-$33 billion ivele sesibona ngathiwa impi leyi izahamba for umango that we were not anticipating. Ngoba sathi khangela ukuthi iRussia ibiza bidliza iUkraine within a few weeks or a few days because of its superiority in nuclear weapons and military strength. But sesibona ukuthi hayi ama-Ukrainians lo mongameli wabo uZelensky sesikhuluma bachaya into ehamba. Singabona kathesi impi leyi has changed ilokhuzeni the way that it was being fought ekuqaliseni, ngoba laphana sabona ama-Russians ebeletha i-artillery lama-tanks into the cities, the manpower. Okwakathesi sibona ngathiwa baphongujika izikhali from Russia or from the air lapha babekhona lesigebhe that are in the Black Sea. So kathesi sokufunakala lakho i-weaponry or izikhali ezikwanisa lazo ukufika lapha okuvela khona the attacks from Russia which is outside Ukraine.
Ama Republicans lama Democrats siyazi ukuthi ahlala edlephana edonselana kaboni ngasolinye entweni ezinengi. Ubona evambana yini kudaba lweUkraine lolu evuma ukupha uMongameli Biden imali le ayicelayo?
Ngibona mina iCongress ivuma ukunika iUkraine this money ngoba siyakwazi ukuthi in the history of this nation kwaba lesikhathi iFrance layo yake yancedisa iUnited States besilwa lama-British to get their independence and sovereignty. So ngibona iUnited States layo incedisa iUkraine ngoba different from ama-countries anjenge-Iraq le-Afghanistan, abantu be-Ukraine bazimisele ukulwela inhlabathi yabo. Some of them have resigned their jobs all over the world ukuthi bahambe khona ngale bayelwela ilizwe lwabo.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni koBulawayo namuhla. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. Kodwa abantu bavunyelwe ukuyabhalisa emahofisini alikhomishini. iZCTU ithi izisebenzi zizananza usuku lweInternational Workers Day ngesonto zisidla ingqeqo zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.